Sika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 26 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende weZimbabwe usesole ilizwe leMelika ngokwethesa izijeziso omnumzana Owen Mudancube ongumphathintambo wakhe obona ngokusebenza kwabacuphi esithi lokhu akudingakali ngalesi sikhathi.
Asithongo ukuthi akula busela obukhona. Yikho ke upresident wathi ke engena wathi watho ukuthi mina into yakuqala emfuna ukuyilisa yi-corruption. Kifaneka ama-sanctions akhona bese ngisithi iZimbabwe iyehluleka sibone ukuthi izehluleka ngayo.
Kambe ukutshengisela okwenziwe izolo kusolwa izijeziso zenotho kuphumelele na?
Singeke satsho ukuthi iphumelele, njalo ngeke satsho ukuthi kayiphumelelanga. Bona abanikazi bayo mhlawumbe babona ngani iphumelele. Kahle kahle nxa sifuna ukukhuluma ukuqonda iqiniso yikudlalisa imali lokudlalisa ama-resources ukuthi kutsholwa kukhankaswa.
Inkomo ezifika phose inkulungwane ezinhlanu, 5,000, sezifile eMatabeleland South ngenxa yokuswelakala kwamadlelo kanye lamanzi.
Ezethu thina esingalalutho zizaphela njengalo nyaka khona vele kakula nkomo sizasala la. Dala thina sisakhula kwakubiswa amabhelana otshani yiyo ayinceda inkomo. Namhlanje kakukho, inkomo sizazinceda ngayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende weZimbabwe usesole ilizwe leMelika ngokwethesa izijeziso umnumzana Owen Mudancube ongumphathintambo kahulumende obona ukusebenza kwabacuphi esithi lokhu akudingakali ngalesi sikhathi. Ekhuluma leStudio 7 namuhla umsekeli kamphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Muthoti uthe kusobala ukuthi eleMelika lizama ukuthi abantu bavukele uhulumende wakhe bese lizifakela elimfunayo. Uqhubeke wathi izijeziso zenotho lezi ezikhathaza umuntu wonke zetheswa iziphathamandla zebandla lezanu PF ngenxa yohlelo lokwaba kutsha umhlabathi eleMelika elingaluthandiyo. EleMelika izolo ntambama lithese umnumzana Ncube izijeziso lisithi wephula ilungelo loluntu. Lokhu kumenyezelwe ngumphathintambo obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo. Inyathelo leMelika leli lize ngosuku lapho abasekeli bezanu PF abatshengisele khona besithi izijeziso ezetheswa amalunga ebandla labo yiMelika le-EU, umanyano we-European Union, kumele zesulwe. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxa lomnumzana Dingumuzi Phuthi omela iBulilima West edale lePhalamende engowebandla lezanu PF.
Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ama-sanctions abuya eZimbabwe ngo-2002 lango-2003. Wonke umuntu odinga ukwazi uyakwazi ukuthi izibhera ngumthetho okhona uParliament yeAmerica owavotelwayo ukuthi kunikwe izijeziso zomnotho phezu kweZimbabwe ngemva kokwabela abantu bayo umhlabathi. Ipanishwa ukuthi iZimbabwe ingayekelwa injalo izaba lokufundisa amanye amazwe e-Afrika amaqhinga wokulwa ulwela lokho kungokwakho. So izijeziso zomnotho lezi zikhona, izinto ezenze amakampani amaningi ahlala phansi esihluleka ukuthengisa amabhenki weZimbabwe angenelisi ukusebenza lama mabhenki, amabhizinisi weZimbabwe angavunyelwa, amazwe nawo lamabhizinisi bengavunyelwa ukuthi basebenze leZimbabwe. So izijeziso zomnotho zikhona.
Ye, kodwa abanye basola bathi ziningi izehlakalo zenkohlakalo ukuhulumende okumele azilungise ezingalakwenza lezi jeziso.
Asitshongo ukuthi akula busela obukhona ebantwini. Laphatho ukuthi mina into yakuqala emfuna ukuyilisa yi-corruption. So aluba ngivuma ukuthi i-corruption ikhona, lokhu siyakwazi sakuvumelana. kodwa akasazini ukuthi ngamanga ukuthi ngicasha ngomunye ukuthi kulezithezo zomnoko. Vulani ke ikhiphane kama-sanctions akhona.
Thiyomela ibulili ma-West edalele eParliamente engowebandla lezanu PF. Ukusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilithane zitshengisele phambi kwesigodlo sikameli weTanzania zichothoza umongameli John Magufuli weTanzania onguye umgcini sihlalo wemanyano weSADC zesithi inhlanganiso le ilesandla kunkinga eziseZimbabwe. Umanyano weSADC ubuxhasa ukutshengisela eZimbabwe kusolwa izijeziso ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF njalo yethule umbiko igcizelela lolu sekelo. Umanyano we-African Union lawo uthi kufanele lezi izijeziso zesulwe ngoba zibhidliza umnotho welizwe. Intatheli izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Bebehlabela, bethuka, betshengisela, bekhala ngokuthi inhlanganiso yeSADC ingasekeli uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ekuceleni ukuthi izijeziso zomnotho ezethweswa iziphathamandla zebandla leZANU-PF ngamazwe athuthukileyo zesulwe. UNkosazana Nontokozo Malaba uthi izijeziso zomnotho zingesulwa kuze kulungiswe ilizwe.
Ngilapha eTanzania embassy yesikhona lathi in solidarity lokuthi ama-sanctions kawahlali. Kuyinto esingayifuniyo elizweni ngoba ilimaza ilizwe kakhulu. But sesibone kuyinto eqakathekileyo ukuthi ama-sanctions awahlali until kube lama-political reforms azavumela ukuthi ama-parties wonke manje kube le-rule of law. Abantu babali bahola imali encane kakhulu yesabisayo engakwanisi lokuyathenga isinkwa, engakwanisi lokuyahambisa abantwana ezikolo. Kuyini lokho? Ama-sanctions kawahlali.
UMnumzana Sifa Shihoko uthi umongameli John Magufuli leSADC yakhe bazehlulekela ngokusekela uhulumende weZimbabwe.
Sithi iZANU-PF failed ama-anti-sanctions. Kwafanele walungise into ekhaya. Wanike abantu bele iswala. The whole world, we need the ZANU-PF to reform and realign the constitution of Zimbabwe. Sithi lapha amaZimbabwe eTanzania embassy. Sithi ama-sanctions kufanele angakhishwa uMagufuli. Ilo kuze i-strategic yakhe wayenzayo i-totally has lost his dignity on Africa.
Iningi lithi akula zijezo zomnotho ezetheswa eZimbabwe njalo okuhluphayo kubangelwa ikwehluleka kwebandla leZANU-PF ukubusa. Omunye wabo ngurumbi Chidzambe.
Kwathi ama-sanctions abuya lomgabe ngokungakwanisa ukuhlala labanye ukukhuluma labanye kuhle lokungakwanisa ukubusa kwakhe. Yikho kwenza ukuthi kusibe lama-sanctions. Pho lawa ama-sanctions okuthiwa abantu be-demonstrate against ngama-sanctions bani. Njalo angena nini njani. Thina silo Mnangagwa for 2 years. Akazange asitshele ukuthi awakhe ama-sanctions aphuma kuphi. Into yiwumbuzo esilawo le.
Isiphathamandla sebandla leZapu eLondon, uMnumzana Arthur Molefe, ebekhona laye lokhu kutshengisela. Uthi kakuzwisisa ukuthi indaba yama-sanctions ibulala njani ilizwe.
Angasuswa njalo kayisiwo ma-sanctions okuthiwa ngama-sanctions ngoba kayisiwo ma-mandatory sanctions as far as I'm concerned. So kangikwazi ukuthi bakhuluma ngani. Yikho-ke nxa sonke singademonstrata ukuthi sikwazi ukuthi ama-sanctions ayiwona iwaphi, then singazwisisa. Kodwa kama-sanctions ayasuselwani uMnangagwa bengakalungisa ekhaya.
Abaqoqe lokhu kutshengisela banikeze ugwalo lwabo lwezikhalazo kummeli weTanzania eBhilithane ukuthi aluse kumongameli walelo lizwe kanye lamanye amazwe eSADC, njalo bathi izijezo zomnotho zingesulwa uhulumene kaMnangagwa azaguqule indlela abusa ngayo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Silokho sikudaba lwezijeziso zenotho. Kambe ukutshengisela kwayizolo kuphumelele na njalo kuzaletha umahluko elizweni kusasa? Sixoxa lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Singeke sasho ukuthi iphumelele njalo ngeke sasho ukuthi kayiphumelelanga. Bona abanikazi bayo mhlawumbe babona ngani iphumelele. Kahle kahle nxa sifuna ukukhuluma iqonda iqiniso yikudlalisa imali lokudlalisa ama-resources ukuthi kutshona kukhankaswa. Ngoba izijeziso zomnotho lezi zilakho ukusuka futhi zilakho ukubhodwa ngale kwazo. Ngabe abantu laba ba-serious ngokudila le-corruption baqede ubugwelegwele lezinye izinto. Ezinye izinto lezi ziyaluka sekakuzodwa lula, kungadingi ukuthi abantu baze bakhankase. kodwa nje ngoba bekhankasa labo balelungelo lokuthi benze lokho abawukholelwayo.
Kungani abantu bengabuyanga ngabuningi babo ikakhulu National Sports Stadium eHarare?
Izizathu zingaba ziningi. Okokuqala, abantu abanamali zokuhamba, indaba yakhona le ingani kayichazi kangako, ikakhulu abantu bemadolobheni. Angiboni abantu bakhona kuyinto engabajabulisa kangako ukuthi baze baqhuqume. Kahle kahle akulanto umuntu makhaza ayitholayo ngakho lokhu. Nanxa bekukade njengoba sokokuba yi-national project bese kumele kube yi-national duty, so abantu abanye bashalile ezindlini. Okunye futhi bekungani eHarare bekulamapholisa abaningi, bengani kulokukhangelela kwekwesatshelwa ukuthi kungaba lodlakela. Abanye abantu abanjengami abangamagwala okuya besaba ukuhlitshwa yi-tear gas kumbe ukutshaywa ngamatshe basebezishalele ezindlini zabo ukuze babe sefu. Labo bona babakude bekuqoqa abayenzanga umkhankaso ocacayo oyenza ukuthi abantu basuthiseke. Kade ngabe sibizwe kwathiwa kuzokukhankaselwa izijeke, kususa izijeke zomnotho zonke, siqala ngezakithi esizenzele zona ezinjengabugwelegwele. Hhayi, lami kade ngizasukuma ngihambe ngeke ukuthi lapho madoda liyakhuluma. So abantu basebecabanga ngelisho libanzi lokuthi nxa sikhuluma ngezijeke sikhuluma ngazidi zangikhona, ngoba zivele eziningi sinezijeke sezethu esizenzele zona elokusalezi izijeke esizifakwe ngelizwe leMelika.
Lo ngumfundisi Angleston Sibanda olwela ilungelo loluntu, sixoxela ye eseGweru. Inkomo ezifika phose inkulungwane ezinhlanu 5000 sezifile eMathabeleland North ngenxa yokuswelakala kwamadlelo kanye lamanzi. Lokhu kuza ngesikhathi ingcwethize sithi ukuchisa okukhona kulezi nsuku kuzadala ukoma kwamadamu. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela.
Umnumzana Diski Mchemwa ingcwethu kwezokufuya kwenkomo ezansi eMandebeleni kugatsha lweAgritex uthi nengiza lezi nkomo zifele Bad Bridge njalo ziningi esengozini yokufa, izulu lingaphuza ukuna ngoba amadamu amaningi awasela amanzi. So kucube inkomo ezizinkulungwane ezine lamakhulu ayisikhombisa 4729 kulesi sabelo ngenxa yendlala edalwe kungani kuhle kwezulu. Egwanda lakho ziningi inkomo esezifile ngenxa yendlala. Umnumzana Mbizo Moyo isakhamuso enandeni eGwanda North uthi esabela ukuthi uzavala isipaya lonyaka.
Indlala ikhona ebantwini kodwa olwenkomo yilo olukhulu kakhulu. Inkomo ziyacuba akulamanzi, kuncediswayo kakukho. Ezethu thina esingalalutho zizaphela. Njengalonyaka khona vele kakula nkomo sizasala layo. Dala thina sisakhula kwakubiswa amabhelana otshani, yiyo ayinceda inkomo. Namhlanje kakukho, inkomo sizazinceda ngani?
Umnumzana Cornelius Dube ngesinye njalo isakhamuzi senyandeni uthi ukucuba kwenkomo lokhu sekudala ukuthi into engiyazi yehle esithi bazasala bengabayanga lonyaka ngenxa yendlala ekhona.
Into ekhona yokuthi ziyacuma. Omunye uthengise 80 ubhondi. Uncedo esilufunayo la yikuthi lokhu esikutholayo even uqedu kuthi ukuthi lathi kasisekho, njengoba lathi ukuthi size abantu bethu kwakusela lu. So kutho ukuthi lakhathi sabantu bami ngikhuluma nje akulalutho abaluhle, bakudle imbhida nalenye ilimayo, no futa no wathi imayini zakwenza njani.
Lanxa isimo sisibi kangaka emaphandleni, akula manyathelo athathwa nguhulumende akuncedisa izakhamizi ukuze inkomo zingafi, kutsho umnumzana Themba Ndlovu okukomide ebona ngengozi ezehlela isigaba.
Inkomo azinakudla lamanzi. Sasizamile abamalima babesizamile basenzela idamu, but idamu lakhona selicitshile ngoba izulu kalinanga. So inkomo ziyalokhu ezihlupheka zicuba, but amanzi, okunye kwamanzi siyakhelela emfuleni lezigotshweni. Hhayi, uhulumente kasincedi singalozi sincediswa ngama-organization. Kuhulumente asasincediswa ngalo, sike sezwa ukuthi sizathola ama-imolasisi but yithi ayikafiki.
Ukansilaka kwaWard 5 eNyandeni umnumzana Adam Bebe uthi zininga kakhulu inkomo ezilokhu zicuba esigabeni sakhe ngenxa yendlala.
Khuluma so lokhu ezisifa. Ngikhuluma so namhlanje bokulezinye kade besithi bayahlinza ku village 5. Leyinye bathi kade besithi kungcono iqunywe ngoba singene izimpedo ilokhu ileli njalo njaliselangene etshebetshebeni. Nxa kuthi bayavusa ihlilenge umzimba wonke yehlule wokuthi lokuthi uvele ayincediseki. Ziswele utshani, ziswele la manzi.
Ubhebhe uthi urhulumente ugoqe izandla ngoduba ababhekane lalo esithi inhlanganiso ezizimeleyo yizo ezibasizayo.
Hayi, angaboni urhulumente incedisa. Inhlanganiso eke yaba khona ngamavocha yimalima kodwa laye ibivumela umuntu olenkomo ezingu-7 kusiya phansi ukuthi angene emavocheni ubungena nge-digit ukuze ukhwalifye. More than 7 ubungakhwalifye. Kuza kuba ikhela ikuyasincedisa esifakela sisekisela amaklebhu ukuthi sithathe amanzi sizinathise khonapho. Kuyaphathisa sibili khonoku ukuthi zinathe ngoba lakathe siyazinathisa khonapho.
Kumaviki amabili edlulileyo umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mhadi uthembise ukuthi urhulumente uzancedisa abalimi ngesikuba ukwenzela ukuthi inkomo zibe lokudla kodwa kuze kube lalamhlanje lesi sithembiso siyize. Abe-agritex bathi besabela ukuthi inkomo ezifika phose inkulungwane ezingama-200,000 zizacuba lo nyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisenandeni ng-Albert Ncube.
Okwamanje sengilichiya okwesikhatshana ezandleni zika Chris Kande we-Studio 7.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mojalifa Mokwele. Isikhulumeli senhlanganiso ye Sexual Rights Center. Abanye osisi abathengisa ucansi bayaphiwa imali nge-eco cash umuntu abesephinde ayithathe futhi ayenze ukuthiwa i-reverse lokhu ngesilungu. Ngeziphi ezinye indubo abadibana lazo bona labo ma?
Siye sikhangele ezini kubomama bona laba abaphila ngokuthengisa ucansi. Khathesi sezibenhlelo zokuthi benze okunye emaceleni ukuze basupplemente lowo msebenzi abawenzayo ngoba siyananzelela ukuthi izini phandle lapho abasebenza khona imali kayikho. Ikheshi njengoba eZimbabwe ingabonakali bayatholwa ngabantu abafuna ama-services abo. Umuntu athi ngizakufakela ikhokheshi ayifake ikhokheshi agijima ye-reverse i-transaction liyami. Ngakho-ke ngabantu laba abafuna ukuziphilisa sokumele ukuthi sibe le nhlelo ezinye ezingabancedisa ukuthi benze imali emaceleni.
Zinhlelo bani zona lezo?
Sikhuluma kunje yona liviki sizaba le program okuthiwa ngama-income savings and lending training esizababiza bazofundisa ukuthi imali kanti wena ungayithola sungayigcina njani kanti njalo sungayenza ukuthi ikuzale ibe ningi njani. Silabo abazingcitshi kwezokuzalisa izimali abazabuya bezobafundisa ukuthi laloba uthole enganani ungayizalisa njani imali leyo ukuze ibe ningi. Yikho-ke futhi ukuthi sibafundise khona. Sibakhuthaza futhi lokuthi bafume amaqembu okubolekana izimali. Siyafisa ukuthi amaqembu lawa abe ngamaqembu azabhalishwa kusemthethweni ukwenzela ukuthi khona nxa lo eboleka esesuke wehluleka ukuthi ayibhadale benelise ukuthi baye emthethweni bathole imali yabo le engabe isithethwe ngomuntu.
Ngaphandle kwakhona okokutshoyo ukuthi abanye osisi abathengisa ucansi bayaphiwa imali nge-eco cash umuntu abesephinde ayithathe futhi ayenze ukuthiwa i-reverse lokhu ngesilungu. Ngeziphi ezinye indubo abadibana lazo bona labo ma?
Kulezi isuku udubo olukhona kakhulu ikuthi singathi crime amacala sesuke ahanda aya phezulu. Abantu abahlukumeza labo mama inani labo selisuke lakhula. Abantu abaningi bafuna ukuzithathela ucansi bengavumelananga labantu abantu abatransitioning ukuthi khona ngesimo sexual violence baningi abakhalayo bedwetshiwe ngabantu umuntu emthembisa ukuthi khona ufuna ukuthenga ucansi kanti ke umuntu ufuna ukuthi ayembamba ngamandla angambhadali kumbazithathile ngodlame lolu cansi oluthengiswayo baningi omama asebelimele beseqa ezimoteni zihamba bebaleka umuntu esuke wathi hayi siya ngale nyakatho ikanti nangu sechaya imoto eqonda entshonalanga umuntu ahlananzele ukuthi lapha sengiduji kulaba abalandela ezindaba zasithi ukuthi inani labo mama bakhona abanye sesike sezwa ngaba badujiwe bebulewe emalodge lapha abantu abaningi abajala ukuyabhukha khona nxa besenza umsebenzi lokuthengisa ucansi ngakho-ke singathi i-crime le violence kubaomama abathengisa ucansi selisuke lakhwela singazi lokuthi libangelwa khwini
kodwa bakhona yini eselike labamela enkantolo lapha osisi sebengene kundaba ezifana lazonezo
yes ilohlelo olukhulu lapha enhlanganisweni yethu okuthiwa khona yi-rapid response program i-rapid response program ikuthi khona nxa kukuthi ukhona osuke wawelwa yingozi yenelisa ukusifonela laloba yisiphi isikhathi sigijime siyemphathisa abaningi sibaphathisa ngokubanikeza amagqwetha azabamele emakhothi kumbe kubancedisa ukuthi bayevula amacala nxa besuke bathi baphanjaniswa ababelinyaziwe siyabathatha sibahambise ezibhedlela sibancedise ukuthi bathelwe kwelayo ngakho-ke baningi sibile sesibaphathisile ngendlela ezithiyeneyo ikakhulu lapha kobulawayo
Loke bekungumnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso ye Sexual Rights Center ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lilaye
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington Siyalamukela kweziphathelane labesifazana namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Latisa Sibongile Banda isiphathamandla sebandla lemthwakazi Republic Party eLupane sihlaziya isimo somnotho elizweni
ubunzima obukhona buyesabeka ngoba nxa abantu bezayehluleka just to get i-basic health care and khonapho behamba imango uhlangana lokuthi ilanga lichisile amanzi asekhiwa khatshana awatholakali kugcwele imiyane imikhuhlane ibhahile isize affecta lezinyamazana like onkomo and so forth ziyawa ungaze uhambe esibhedlela okwakho sokuyikubhadala imali yokuthi uhambile wafika esibhedlela kodwa okusalayo usubhalelwa ukuthi uyezithengela udinga uswele ukuthi kanti indawo ebengahle befake amadokotela khona ngale lapho esithenga khona imithi kunokuthi sibe simotshe isikhathi sisiyalelale
lokhu kutholakala kuzo zonke yini izibhedlela kumbe ezinjengabo St Luke's labo St Paul's zingcono kulezi zikahulumente
ezabo St Luke's ezama-missionaries ziya zibe nganeno ngoba asithenxa yi-parasite kumbe amanye amaphilisi angamakhulu kakhulu ama-antibiotics lana anzima kwesinye isikhathi uyathola usizo njalo lama-doctors angikhona ayaku-athenda akufanani lala akahulumende abe ekustrike efuna imali ingezelelwe kwathi nithi ngale ngakho uzafica ukuthi lanxa ngabe ngabe benezinto ezikhlayelayo kodwa okusalayo bazimisele ukuthi basize abantu ngoba udubo olukhona luyesabeka bese kusithi la amaklinika abebhekane labohulumende nedi lama-council lapho kulobunzima ayikhona kokudlala kulobunzima obuzwayo
siyabona njalo ukuthi uhulumende uthi izijeziso zenotho ezetheswayo leZimbabwe yizo ezibangela konke lokhu ukuhlupheka ubona ingane yiso isizathu yini lesi
ama-sanctions la abakhuluma ngawo ngama-targeted sanctions and bona khona futhi akhangela ngama-billionaires abakha ama-mansions wherever they want and whenever they want and basebenzisa abantu abadubekayo and babatshela i-information engayisiyo kanti ama-diamond echiyazwa kwakungama-sanctions yini besenza i-corruption eyayikhona ngani siyazazi izindawo ezithile ekade kule-corruption khona uhulumende kavume icorruption yakhe ayekele to blame it on the bunny ephambanisa abantu ngoba bona belendlala ngoba bona bedubekile ayekele ukusisebenzisa bafaka ngelanga lesikolo abantwana bebhala imhloliso mina njengomuntu ongumama osebenza nzima esebenzela abantwana kungenza ngehlise inyembezi okutshengisela ukuthi uhulumende lowo ucabangela isikhwama sakhe hayi impila kahle yabantu lentuthuko yabantu elizweni ngoba umntwana i-future leader and their future presidents and future ministers indaba bengamachanga nge-Saturday and then lathi I think abantu lathi we are to blame ngoba nxa sithula singabantu sabe sisithi thina sivumelana nalokhu okhulumende akukhulumayo kwama-sanctions
impilo yabesifazana labantwana yona injani khona ngapho elupane ikusasa yabo injani
dadewethu kulomuntu wesikhiwo okuthiwa i-survival of the fittest kathesi ubunzima bonke obukhona elizweni uwela phezu kukamama sesigcinyitshe lalapho kwakungamelanga siginye khona ilitshe lalapho vele kwakumele usukume ube lamandla ungumama ukhulume lokhu nalokhu kumbe uphikise enye into oyibonayo ukuthi i-wrong ngenxa yokwani ingqondo zakho sonke isikhathi sezidizi zigijima siyadinga ogongoro siyadinga inhlumela ukuthi ufide abantwana asithi ungumama wena ubaba akasekho phakathi komuzi inkomo nxa zisiwa ungumama ukubanjiswa ngubani uncedwa ngubani ukuthi udinge i-feeding yenkomo udinge i-feeding yabantwana udinge amanzi ahanjelwa imango sihamba ubuhlungu obuthwelwe ngumama kulezi nsuku iqiniso lishe izihlabo nemikhuhlane eminingi lizafica ukuthi ngokuya kwesikhathi izawela umuntu ongumama yikho sufica lamakhensa lawo izinto ezaziselathwa kudala sokumemetheka ngenxa yobana umzimba kamama awusengumzimba oqinileyo owondlekileyo ngoba odla ngesikhathi njalo usenza izinto kulama-limits sesiphomba ukwenza nje ukuthi ilanga lingatshona ngisebenzele imuli ngibambe lokho engubambileyo at least abantu abami bafaka esisini kodwa ngiyakutshela iqiniso kuneminye imizi okokuthi lo mlilo nxa uwubona nje uvutha kuyamangala ngoba lesithwala asisabekwa eziko sebesizwa ngabomakhelwane ngoba akulalutho akulinywanga izulu kalinanga kumnyaka ophelileyo and kulo umnyaka kuyatshisa bhezi akusela manzi ezifotheni ezibhoraneni ezinye azisela manzi leminye imfula xa uzabona kusitha uthangane vele uyabona la ukuthi sokulodubo olumangalisayo omama sithwele nzima omama sithwele nzima iqiniso lihle
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Lathisa Sibongile Banda isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party eLupane. Leyo ke iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ayike sesifika emaphethelweni ohlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhla. Uhulumende weZimbabwe usesole ilizwe leMelika ngokwethesa izijeziso umnumzana Owen Muta Ncube ongumphathi ntambo kahulumende obona ukusebenza kwabacuphi esithi lokhu akudingakali ngalesi sikhathi. Gambe ukutshengisela okwenziwe izolo kusolo izijeziso zenotho kuphumelele na sizwe imbono ehlukileyo ngalolu daba. Inkomo lokhu zicuba eMathebeleland South. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.